Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale esekotshwa ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikophela ibutton eli 1 bayabotshwa yini soke kuyafana labo lalaba entertainers zezindaba.
Uzolo okuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa.
Ibandla elithole amalunga eParliament MDC Alliance ngaleso sikhathi ukhuphe naye wayele MDCT naye ekhonapho incintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi azithatha over iparty yabantu abawinileyo.
Idale le Supreme Court linqume ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe ulelungelo lokufakaza kudaba lokuphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDC. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo elihamba ngegama lokuthi The Mustard. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthaze uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhlanje eHarare ngenjongo yokuthapha imibono kaZulu phezu komthetho ozalawula ukusebenza kwentatheli zindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Kubika uGibson Bebe.
Emhlanganeni oqhutshwe namhlanje eHarare, uZulu uveze ukukhulona kwakhe phezu kokuhlaselwa lokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zisebenza okwenza zicine sezisaba ukuveza iqiniso lalokho okwenzakalayo elizweni. Umphathintambo wekomiti yadalela iParliament ebona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uZulu uveze sobala ukuthi uhulumende kakumelanga abe namandla okuqondisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba.
Kade sibhoda khona abantu bayacaca ukuthi le i-commission kayibe i-commission ezimeleyo, ingabe i-commission yokuthi uminister wenza santando phakathina kwayo, kayibe i-commission eyakuba i-commission ezimeleyo. Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama-journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale esekotshwa ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikophela ibutton eli 1 bayabotshwa yini soke kuyafana labo nalaba entertainers zezindaba ukuthi labo nxa besemsebenzini wabo bethe bayenza ababekwenzile kumbe bengakwenzanga ngendlela efaneleyo kakufuzanga bejeziswe ngokusiwa emadali, kufuze ukuthi bezijezise bona bodwa through a professional body yabo besenza self regulation kumbe self censorship.
Lokhu kugcizelwe umqondisi wenhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe ebona ngokulalela izikhalazo zikaZulu phezulu kwembiko yethulwa zintatheli zindaba uLofty Dube.
Besikhala ngokuthi umthetho untshintshwe kube lalokho esikuthi yi-co-regulation okuzavumela ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingabotshwa ngendlela lokuhlukunyeza ngendlela ebezikwenziwe. Sifuna ukuthi intatheli zindaba sisebenze njengamagqwetha lamadokotela laba abalamakhansili abo akhangela umsebenzi wabo ngendlela abawufundela ngawo. Sithi ama-journalist labo njengamasingathi ngama-professional esilungu kufuze bebe le council yabo besebenzelane lezi-TMC. Yikho besikufuna kakhulu lokuthi kungabi lokubotshwa kwentatheli zindaba lokuhlukunyezwa. Kufake emthethweni ukuthi bengabotshwa kodwa behambe enhlanganisweni zabo nxa kulento ehluphayo.
Umnumzana Tshenisani Ntungagwa ingcwethi kwezekwethulwa kwembiko ngomunye wokhuthaza uhulumende ukuthi engabophi intatheli zindaba mahlayana.
Mina bembone ikakhulu amandla kaminista akhona kubrief yona leyo. Okokubili ngihlutshwe kakhulu ukuthi khona kulezinye izinto ezifana lokuthatha information kuma public institutions lokho ayasathola ngithuba lokuthi kuphume yikho sithi ngokuya kwesikhathi abantu bethu bamelambe bebotshwe ngumthetho
indlela yezindaba uPascal Madiri uthi kusamele kwenziwe imikhankaso yokufuqa uhulumende ukuthi ahloniphe izifiso zikaZulu andibana lomthetho uphasiswe.
Uhulumende lo siyamazi engohulumende othanda ukubandezela ama-journalists. So ukukhitshwa kwamapholisa langokukhitshwa kwama-powers kaminister ku-bill efuna elungiswayo le mbona ngani ayisonto esingathaba ngayo okwakhathesi ngoba sizabona ukuthi uminister langamapholisa ukuthi azabe ekhitshiwe yini nxa umthetho lo uzupasiwe ephalamende.
Ngeviki edlule inhlanganiso emele amalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights NGO Forum yethule ugwalo oluveza ukuba ngomnyaka odlule amapholisa yiwo akhokhele ekwephuleni amalungelo oluntu lokuhlukuluza intatheli izindaba zisemsebenzini. Impumelo yemihlangano yokuphatha imibono kaZulu phezu kwebill eleZMC ikhangelelwe ukuhlaziywa edayela ephalamende andubana ipasiswe ukuba ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Idale le Supreme Court namuhla lethule isinqomo sokuba unkosazana Thokozani Khuphe umkhokheliwe MDCT ulelungelo lokwethula ubufakazi kudaba olwethulwa emthethwandaba ngomsekelwe MDC othi umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni. Izolo amagqwetha kaKhuphe ekhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku aphikisane lamagqwetha kaChamisa akhokhelwa ngumnumzana Thabani Mpofu ngodaba lolu. Ukuthethwa kwalolu daba eSupreme Court kuzaqhubeka kunsukwana ezilandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngeze sisekelo sombuso welizwe kubandla leMDC umnumzana kucaca phulu ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ikhesi liyabe yi-court application, liyabe yi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit emthethweni. I-court ikhesi nxa isiya e-court, nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi, uzibane wayengekho, uzibane wayekhona, siyasibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi, kayandanga ukuthi yenze isinqumo zayo khangele amaphepha. So iyaphila ekhangele zonke zinto ezinjalo. Khona ngale e-High Court uThokozani Khuphe kazange wabuya wabakhona, kazange waya e-court, okutho ukuthi isinqumo lesingaziphiwa yena wayengekho, waye-in-default. So umuntu wawini judgment ngulondoda ongu-first respondent, yena wayengekho. So amaloyizo-ke besithi no, lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani, amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-High Court, babelovile. So okutho ukuthi i-appeal le ingayiba-affect. So yikho o-judge kade bekukhangela izona, basebekhangela bathi hhayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court. So ngamafitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo nanamhlanje. Ngike ngafika khona izolo ngathola kuyizithi kuthiwe kuphendulwe namhlanje.
Manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi? Siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili.
Kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni likapresident kwakuyi-MDC Alliance. Ibandla elithole amalunga ephalamende i-MDC Alliance. Ngaleso sikhathi uKhuphe laye wayele MDCT laye ekhonapho incintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe sithatha over iparty yabantu abawinileyo. Ngibone ngazani i-judgment leyo nxa ingaphuma asithi liphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent. Okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCT eziphathelane lama-elections landelane. Kodwa angiboni ukuthi kungathinta nabo abasephalamende, kuthinte iparty esephalamende. Zonke izinto ezenzakala eziphathelane nephalamende babengangeni kiso.
Umnumzana kucaca phulu ngonobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-$8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele zonke indleko zayo ngenyanga. Inhlanganiso le ithi imali le izaqhubeka ikhuphuka kusiya ngokuthabalala komnotho lokuqonga kwentengo. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association yona ithi umdeni munye udinga inkulungwane ezedlula ezinhlanu ngenyanga okuyimali engeneliswa ngabanengi. Inhlanganiso lezi zithi imbangela ikukhwela kwentengo yezinto okwenzakala mihla lamalanga. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo njalo sikhuluma nje odokotela lezinye izisebenzi zikahulumende kabasayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yababalisi ePTUZ yona ithi kuqala nje ngomvulo amalunga ayo aza kuba esefundisa kabili kuphela ngeviki. Sexhume isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Sizwa ubuhlungu kakhulu njengabathengi ngokuba izinto zikhwela njalo nje abantu bengasebenzi elizweni. Ilizwe lakithi lilalokho esingathi kumbe 95% yabantu abangasebenziyo bayahlupheka kakhulu. Laba abasebenzayo bahola imali encane kayikhweli kodwa izinto ziyakhwela njalo nje. Kubonakala basemnyameni laba abafanele balungiswe ngokuba njengabathengi sihlala sikhuluma le ndaba ukuthi kayilungiswe masinyane ingaqhubeki intshe kodwa isaqhubeka injalo. Okuvela mhlophe njengabathengisi kubonayo yikuthi ezomnotho zilandela ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle lazokazimi kahle, imali le yeZimbabwe okuthiwa yibhondi kayithengi ngendlela yokuthi ingathengi, yenza izinto zikhwele ngosuku ngosuku, usuku lolyana olulandelayo lanininini. So ke kumele ulungise i-corruption, ulungise ipolitiki, ulungise i-bond note, ulisuse lingabi khona. Kulapho abathengi abazakwazi ukuthi bathenge kangcono khona.
Uthi wena ezenotho zikhokhelwa ngezepolitiki, ngamanye amazwi uthi ngaphandle kwesisombululo sezombusazwe akulalutho olulungayo lapha kwezenotho?
Yebo, zintathu izinto njengoba ngishilo. Eyokuqala ipolitiki, yesibili i-corruption, eyokwesithathu i-bond note. Zona lezi zinto nxa zingalungiswanga akunanto ezalunga. Ezepolitiki ziqakatheke kakhulu. Ubona amazwe ephumelela ethuthuka athuthukiswa yipolitiki nxa imiswe kahle yona, abantu beyihlonipha beyithemba esingathi thina i-confidence ngesiNgisi, kwenza kube lula ukuthi abantu abavela ngaphandle babuye balethe izimali phakathi kwelizwe ngoba babe bethemba ukuthi umbuso lo uzahlonipha umthetho, umbuso lo uzaba ukhona kusasa, awudiliki phambi kwakusasa. Kanjalo leyo nto iqakathekile. Kanti ngapha nxa sikhuluma nge-corruption, ubugebengu lobo obukhona bokutshontshwa kwezimali, akula muntu oletha imali yakhe phakathi kwelizwe ivuke isitshontshiwe. Kube sokugcina-ke ngalokho esithi thina imali Zimbabwe bond ngendlela engathengi ngakhona. Kuyavela kamhlophe ukuthi osomabhizinisi nabathengi kabayithembi ukuthi iyimali abangayifaka esikhwameni sayo, ngokunjalo ilahlekelwa ngamandla i-hour le hour, i-minute le minute. Kube sokusenza izinto ezithengiswa ngayo ibhondi zikhwele i-minute le minute, i-hour le hour.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lesakhamuzi sePlumtree eMpongwengzi umnumzana Rafael Ncube, yena othi ubukhulu obunzima ababhekane labo.
Hayi kunzima njengoba basuke sakhuluma ekuqaleni kuvezwa imali leyo hlobo le-RTGS ukuthi nxa sekuthitshwa i-multicurrency izinto kaziyi kuma kuhle ngesikhathi sikaJuni laphana sathi kukhulumile lokhu kodwa uhulumende kazange asathi amanyathelo kalalelanga ukuthi thina imbono yethu ikhangela njani kungani sisitsho njalo wakufaka kuphela ngenxa yokuthi uhulumende yethu leyi ayilaleli bantu iliyana ehamba yodwa kayihambe kanye kanye labahlali belizweni kunzima lapha okunye okumangalisayo ngoba isinkwa vele thina sesase sabeka eceleni ngasisasidli ngoba siyadila kakhulu ngoba imali yona leyo ebuyizwayo okwesinkwa unzima namhlanje kade ngisemashopi lapha ngikhangela impuphu eyi-50 kgs 316 dollars. So kuba nzima kakhulu asazi ukuthi kusiyaphela umnyaka wonalo kumbe kusafika i-2023 kusiyavotwa sizabe sesithenga malini lezi zinto. Kunzima mpela okokuthi asihlangene nje imiqondo yethu kawuqedakali ukuthi singenza njani.
I-50 kg yempuphu Ncube nxa iyabiza $315 abangaka abayenelisayo khona ngapho?
Bavele abantu abayenelisi ukuyithenga ikhona kuphela but akunzima ukuthi uyithenge ngoba yona i-$315 ukuzube layo ezandleni iplus emangweni wona lowempoints wona lamabhondi wona lawo esikhuluma ngawo yizinto ezingabonakaliyo ngitsho nalapha kubonakala irandi lale randi langikhona lihamba lifihliwe lisesabi ukuthi lingabonakala liphethe zabutsha njengoba bavela batsho bathi kabasafuni ukusetshenziswa i-foreign currency ibhondi lilitshwana kakhulu plus lezisebenzi ezisebenza uhulumende zenapha ngamateacher namanesi abaningi vele ngabantu abangasebenzi abahleziyo nje abaphila nzima
eziphaleni Ncube asakhona yini amabele mhlawumbe
kuvele kasivunanga sile minyaka emibili kuyona lesi sigaba singazange savuna le minyaka emibili sibile singavunanga lutho kunzima abantu baphila nzima kakhulu sebethi abaningi nje sebephila ngakho khonokho ukuthi kungabuya umumbo nalo oholiswayo yiwo abantu izalukazi kakhulu ngoba bakhangele kakhulu izalukazi izo eziphiwayo nalabo abasebenza i-food for work yibo abangani bayazuza but abaningi vele kunzima.
Umnumzana Rafael Ncube isakhamuzi sePlumtree eMpoyengzi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Ku-Live Talk namhla sikhangela ubunzima abantu ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakweleSudan u-Ame Abdelagi obesijele okweminyaka edlula engamashumi amabili kwele Melika ngemva kokufunyanwa ele cala lokuqoqa ukubhomba amahofisi awe-United Nations lawo FBI eNew York ukhululwe kodwa wahle waxotshwa elizweni. Unobhala jikelele weSADC unkosikazi iStehomena Lawrence Tex sekhuthaze abantu bemazweni angamalunga alinhlanganiso ukuthi baphume ngobuningi mhlaka 25 kulinyanga besekele ukutshengisela kwabeZimbabwe bekhonona ngezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano we-EU. Kubika uMartin Ngwenya.
Unkosikazi Stekomena Lawrence Tex uthi kuqakathekile ukuthi amazwe aweSADC akhulume ngelizwi linye emzameni yokubamba ngamandla amazwe angentshonalanga ukuthi ayisule izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe. Ngokunjalo inkokheli yeSADC yabeka ilanga lamhlaka 25 Mfufu njengelanga lokutshengisela phezu kwezijeziso lezi iSADC Anti-Sanctions Day. Tex uthi ngaleli langa ilizwe linye ngalinye elingaphansi kweSADC likhululekile ukwenza noma yini ezatshengisa usekelo emzameni yokuthi izijeziso zomnotho lezi zesulwe.
So what is going to take place? Okuza kwenzakala ukuthi ilunga linye ngalinye leSADC likhululekile ukukhetha indlela elifuna ukujenisa ngalo usekelo phezulu kwalolu daba kuyindlela yokwelekelela ilizwi leSADC ukuze kwesulwe izijeziso. Kungaba yikukhipha umbiko mhlawumbe ukujenisela.
UTex uthi izijeziso zomnotho noma zisetheswa abantu abathile achiluze lonke yizo ezibuyisela emuva inhlelo zeZimbabwe zokuzama ukuphuma kunxaki zomnotho.
I have been listening, following on social media.
Ngizwa abanye bethi akutsho lutho ngoba izijeziso lezi zibhekane labantu abathile kuphela. Uma ungaphansi kwezijeziso uyalahlekelwa lithemba lalabo abafuna ukuzavula amabhizimusi elizweni.
Confidence because the country is on sanction.
Uqhubeke esithi asibo bantu kuphela abangaphansi koluhlu lwezijeziso lezi kodwa ngugoqeka lebhanga le-Development Bank. Lalo libhekane lalezi zijeziso okutsho ukuthi kulimaza uZulu Makhaza. Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnzana Edwin Dlovu bathi abavumelani lokuthi ukwesula kwezijeziso zomnotho kuphela yikho okungaletha inguquko kunxaki ezibhekane leZimbabwe.
Ungawakhipha ama-sanctions lamuhla kodwa uma okufana le-corruption kulokho kukhona eZimbabwe akula ndlela ilizwe elingaphuma ngalo kunxaki elibhekane lazo. Asingenze ngathi udubo lukhona eZimbabwe ngama-sanctions.
Kukanti umnumzana Mthabisi Dube uthi kungaze kwesulwe izijeziso akusoke kuphathise uma kufana lenkohlakalo kumbe ukuntshontshwa kwesikhwama sikaZulu ngiziphathamandla zikahulumende kungazange kume.
Okokuqala kumele sikwazi ukuthi la ngama-targeted sanctions and not for the whole country. Kulamanye amazwe afana labo Cuba ahlala isikhathi eside engaphansi kwama-sanctions kodwa ayenelisa ukuthi uZulu athole impilo engcono.
Abanye njalo bathi inhlanganiso efana leSADC kayikatshengisi ukuba qotho uma ibamba udaba lokudinga uncedo amazwe afana leZimbabwe isikhathi sesiside bebukela ukonakala kwesimo elizweni. EZimbabwe mhlaka 25 Mfumfu uZulu sekhuthazwe ukuphuma obuningi esiyasekela umkhankaso wekwesula kwesijeziso. Kodwa uhulumende weBotswana kakatsho ukuthi yena ukhangelele ukutshengisela usekelo lwakhe ngandlela bani ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukukhethwa lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu oluzayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje uluhlu lokuthi amaqembu enguqu azadlala njani kuma quarter finals enkezo yeChibuku Super Cup lwethu lwe lamhlanje njalo iqembu leHighlanders lixekwele leFC Platinum kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentatheli izindaba ngemva kokuthula ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba se-quarter finals. Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders Modern Ngwenya uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhoso lidlulele kusigaba esilandelayo lize liphakamise inkezo.
Hayi, thina vele singobokuncinta, siyancinta, sidlala umdlalo omnandi onambithisayo. Unxa ukhangela iBhoso noma ungayikhangela siqalisa isizini sathi idlala kuhle kodwa into yayiswelakala kuphela yinhlanhla. Kodwa khathesi inhlanhla siphendukile. Sibonga iHighlanders as board, sibonge le executive, sibonge lama coaches, lama players, lama supporters, siyabonga.
Kweminye imidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano wenkezo yeChibuku iqembu leTriangle lizadlala lele Harare City, iqembu leZPC Caribe lizadlala lele Manyika Diamonds kuthi iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Nkezi Platinum Stars. Sikhangele ukuba amaqembu azadlala njani kulimpela viki kusigaba seCastle Premier Soccer League. Kusasa ngomgqibelo iqembu leAdali zemukela ele Manyika Diamonds enkundleni yeRuvaro, iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Triangle ngase Trojan Mine, iqembu le Tail 1 lizanqikelana lele Chapungu ngase Ascot kuthi iqembu le Rentals lizadlala lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le Wange lizemukela ele Harare City ngase Colliery. Eminye imidlalo yeviki lamajuma amabili lesikhombisa izadlalwa ngolwesithathu lwangeviki ezayo njalo le ingeguqela uzakuba phakathi kweqembu leZPC Caribe lele Highlanders eNyamunga, iqembu leChicken Inn lizadlala lele Capes United ngase Baobab Fields, iqembu leNkezi Platinum Stars lizadibana lele Bulawayo Chiefs ngase Baobab kuthi iqembu leDynamos lizemukela ele FC Platinum ngase Ruvaru. Le midlalo idluliselwe phambili ngoba amanye amaqembu la elabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe eliyedlala lele Lesotho ngensonto khona lekwele Lesotho emdlalweni wehlandla lesibili elomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wechano ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo wangensonto likhokhela nge-3-1 okuyimpumela yomdlalo wehlandla lakuqala oqhutshelwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi The Mustard, lona elikhokhelwa nguJoseph Jele. Kubika uEzra Jesus Banda.
Amajaha akojele la omathathu athi akhule ecula enkonzweni okhuluma emele abafo wabo kulingxoxo nguJoseph.
Biza ngoJJ ngoba umama uthe enzala wanika ibizo wathi Joseph, ubaba wami wathi ngeke adlule ngumuntu wesifazane, wasenginika isibongo wathi ngujele. Ah, mina ngathi ngeke ngidlule ngabantu abadala, ngathi ngathatha uJ kaJoseph, ngathatha uJ kaJele, ngase ngizibiza ngoJJ. Iqembu lethu lisungulwe emnyakeni odlulileyo, lona lisungulwa nguJoseph Jele esekelwa ngabafowabo uJotham Jele loJohn Jele.
Okajele chasisa ngegama leqembu labo ukuba lijoni njengabantu abacula ezokholo.
Size sikhethe ukuthi sibizwe The Mustard Gospel Group ikuthi sisasemancane emculweni kodwa sifisa ukuchumayeza ngezokholo umhlaba wonke, saziwe umhlaba wonke. Khona ukuthi mustard kutsho intanga encane kuzo zonke, kodwa nxa isikhulile ihluma laphana, ikhula iba isihlahla esikhulu kuzo zonke izihlahla.
Abaculi phela abaningi abasacathulayo banikezwa umdlandla wokungena kwezomculo ngabanye asebephakeme. Kuyafana labo The Mustard, bona bathi baqunjwaqunjwa ngumfundisi wabo.
Owasenza safuna ukuhlabela ngu-Apostle e-Kingdom. Sathi mana simdingela, kanye samdinga, samthola. Wasincedisa, wasitshengisa indlela ukuthi hayi bafana bami hambani lapha, indlela nazi. Siyambonga kakhulu Apostle e-Kingdom. And okunye okusenze sakhetha ukuhlabela ezokholo ukuthi thina imuli yethu sikhulele e-church and besithanda ukuhlabelela e-church.
Isikhathi asisavumi kuWoza Friday. Phosela izwi kubalaleli JJ.
Lelo li-album lethu lakuqala, iveyili letempeli, yilo i-album lethu lakuqala. Thina sitholakala koBulawayo elokitshini lasePhumula. Ukufona siyatholakala la kuWhatsApp enambeni ezithi 0782111922. Siyatholakala la kuFacebook, ungasearcha uJJ and the Mustard, uyasithola khonapho.
Siyabonga ke uEzra Jesus Banda ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela isebenzi yeZCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili, i-8,000, ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.